Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 13 Mbimbitho 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsakazo weAl Jazeera lamuhla uza kwethula ihlandla lesibili lomfanekiso wedocumentary echaya imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende.
Ukuthinteka kukamongameli welizwe, ukuthintwa kwegama lakhe yena lomuzi wakhe kulolu daba lwegolide likhitshwa elizweni ngokungekho emthethweni kuyinto embi kakhulu.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bayaphithizela bedinga incwadi zokwengezelela isikhathi sokuhlala ngokusemthethweni ama-permit azo engaphela umsebenzi ngonhlangula.
Akusho ukuthi uzothola ivisa ngoba ivisa sungabuye incishe, kanti usudlalisa imali u-applyela i-waiver and wadlalisa imali njalo u-applyela ivisa. Akululande nakancane ukuyithola le visa lena.
Inhlanganiso ye-United States Agency for International Development, USAID, ithi isiphe usizo lokudla ezigabeni eziyisithiyagalombili eZimbabwe okusize abantu abazinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000.
Ngesifiso sokuthi ngayinhlangano lezi especially lezi ze-food relief ziyaqhubeka phambili ngoba i-drought inganika khona, izulu libuyile yebo kodwa kwezindawo liphuzile sokuthile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsakazo weAl Jazeera lamuhla uza kwethula ihlandla lesibili lomfanekiso wedocumentary echaya imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende ezilobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa ekuthengisweni kwegolide. Ibizo laleyi documentary lithiwa Gold Mafia. Ihlandla lanamhlanje liza ngesikhathi isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Jaramba ethule amazwi okwethusela intatheli zindaba izolo esithi ziza ukhomba olotshwala zingaqhubeka zikhuluma ngalolu daba zisithi uMnangagwa uyathinteka kulolu daba. Kuhlandla lakuqala eliphume ngeviki edluleyo elicunule abanengi, isikhonzi sikaMnangagwa umnumzana Hubert Angel owaziwa njengomprofeti uphume kuvideo le etshela intatheli zindaba zeAl Jazeera ayecabanga ukuthi ngabatshali bezimali ukuba uyenelisa ukuzincedisa ukungenisa eZimbabwe imali edlula amadola eMelika adlula kancane ibhiliyoni i-US 1.2 billion dollars etholakale ingaphandle komthetho ukuyathenga igolide njengendlela yokuhlambulula imali. U-Angel waveza ukuba uMnangagwa uyakwazi konke okwenzakalayo ngemisebenzi yenkohlakalo le. Omunye othinteke kuhlelo lweAl Jazeera umnumzana UN Macmillan uveze ukuba usebenza loMnangagwa athi wampikela ejele ngesikhathi uMnangagwa engumphathintambo wezomvikela wesizwe i-state security esenzela ukuthi kungazakali ukuthi uMnangagwa ulesandla kunkohlakalo le. Lamuhla umncedisi ka-Angel umnumzana Ricky Dulan ubikwa ezaphuma kule documentary etshela intatheli zindaba ze-Al Jazeera ukuthi nxa zifuna ukuhlangana loMnangagwa kumele zihlawule imali engange-US 200,000 dollars. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lohlazi ezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uwethusela intatheli zindaba kasuseze kulungisela kancane isimo selizwe kuza kwenza ukuthi kube kube okwedlula lokho. Lokho esikubone ku Al Jazeera lokusakazwa izintatheli zindaba ngokuhlukahlukana kwazo elizweni langaphandle kwelizwe kuyanceda kakhulu ukuthi sazi ukuthi ilizwe libuswa njani lokuthi kulezigebengu ezijontshela ilizwe. Uhulumende kumele kuthokozele lokho kulokwethusela izintatheli zindaba, akuthokozele ukuthi uselayo i-information, selabo ubufakazi obunye obuthile obungamenza aqalise ukudingisisa kabanzi ukuthi kambe laba ukuthi abathinteka bathinteka ngayiphi indlela, babotshwe bachutshiswe ngendlela yakhona bayebhadletshele njengalokhu kufanele. Ukwethusela intatheli zindaba kuveza khona ukuthi bayafihla bayesaba lokho okuzavela okuzakhulunywa ngakho. Abafanelanga ke bethusele intatheli zindaba, kuyinto engaqondanga leyo, yinto engafanele ngiyenziwe noma sekutheni.
UMacMillan ukhuluma ngokuthi uMongameli Mnangagwa ngomngane wakhe. Ungathini ngokuthinteka kukaMongameli kulolu daba?
Ukuthinteka kukaMongameli welizwe, ukuthintwa kwegama lakhe yena lomuzi wakhe kulolu daba lwegolide likhitshwa elizweni ngokungekho emthethweni, kuyinto embi kakhulu, kuyinto enganihlanga la kancane, ngokuba phela nguyokhangelela ukuthi avikele umnotho welizwe. Nxa ethinteka, ethintwa ukuthi uyathinteka, kuyinto efanele ukuthi laba abakhangele ngeze corruption bayihlolisise phela ukuze bancedise abantu beZimbabwe ngokubazisa ngokugcweleyo ukuthi hayi kathinteka umbe uyathinteka, ngokuba lokho kuvele emsakazweni kuyethusa kakhulu. UMongameli welizwe noma yiliphi ilizwe kafanele angathinteke entweni zenkohlakalo la kancane, ibizo lakhe nje alifanelanga livele la kancane. Ngakho ke lokho kumele kuhlolisiswe kakhulu, kuyinto embi okuphindwe kanenge, ihlolisiswe hayi yena ukuthi azihlole, kodwa kuhlolwe ngabanye abazimeleyo.
Bakhona yini abathinteka kulolu daba obona bebotshwa Ncube kumbe kuzabotshwa zona intatheli zindaba ezethula lolu daba kuphelele khonapho?
Okulula ukuthi kubotshwe intatheli zindaba lalabo abakhuluma ngokuthi kakuhlolisiswe lokho okukhulunywa ngakho, kulokuthi kubotshwe izigebengu lezi eziqanjwayo. Kanti-ke lalabo abazabotshwa kuza ngokuthi bame kuluphi uhlangothi empini eziphakathi okuthiwa yi-factionalism phakathi kwebandla leZANU-PF, kuzaya ngokuthi futhi basondele okungakanani kulaba abaphethe amandla wonke. Nxa bengaphathanga amandla amakhulu bazabotshwa, kodwa esikhathini njalo babotshwe babuye bakhululwe ngalokho okuthiwa yi-catch and release. Ngakho kubotshwa kwabo akungathembisi abantu ukuthi kuyabe kulungiswa, kulwiswa i-corruption. Kungenzeka kube ukubotshwa nje ukuthi abantu bame ukukhuluma, bame ukusola, kucaca ngokuthi kukhona okwenziwayo. Ngemva kwesikhathi ubone sebephiwe ibheyili, ubone sebehlezi ngekhaya, ubone sokuthiwa kakulabo ufakazi sebephumile nje. Ngakho kumele ke isizwe abantu bonke baqhubeke bechutshise ukuthi laba abaqanjwayo kabahlolisiswe ngokomthetho ngendlela ezimeleyo engakhetha uhlangothi. Nxa betholakala belecala babotshwe, hayi ukubopha labo abakhuluma ngokuthi kulecala elenzakeleyo.
Hello ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo. AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bayaphithizela bedinga incwadi zokwengezelela isikhathi sokuhlala ngokusemthethweni ama permit azo engaphela umsebenzi ngonhlangula. Abanye asebethole incwadi lezi ezama temporary visa bathi zengezelela ukuhlala kwabo eSouth Africa ngokusemthethweni ukuze kuyefika ekupheleni komnyaka. Amaphepha la athiwa ngama temporary visa ahlawulelwa imali engama rand ayinkulungwane lengxenye 1550. Sixoxe legqwetha umnumzana Vusumuzi Sibanda, njalo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum.
Umuntu ongumuntu nje ongenalo lolo lwazi kumbe nobobucwepheshi usezofuneka aceleke kuhulumele, ikakhulukazi kumgomo wangasekhaya, ukuthi hayi bengicela ukuthi ningakubheki lokho ngoba mina nginakho. Ngicela nje ukuthi ngibeke isicelo sami sobuhlale bala ekhaya, nakhona ngingafinyeleli kulokho okudingekayo kumbe kule migomo edingekayo.
Manje ngokuzwa kwenu bakhona yini asebawaphiwe ama waiver la?
Ukubaluleka kwe waiver ngingasho ukuthi kufana nje nokuthi abantu basuke befaka isicelo sokuthi baqhubeke besebenzisa lama ZTP akwaku DZP okwanikezwa ngoba abantu benganelisi ukufinyelela ezingeni lokuthi ba-apply lamanye ama visa. Kanti ke lokho kungafana nje nokuthi ikudlalisa isikhathi nemali ngoba kubiza imali lokho, kodwa abantu abaningi siyazi ukuthi bangeke baze banikezwe lutho, banganikezwa ama waiver kodwa ivisa ngeke bayinikezwe ngoba unqonqosho waza ngasekhaya lapha umnumzana uDokotela Umtswaledi wayethena cha. Lokho kungulezi nguquko nokuvalwa kwama visa awe ZTP kungoba iSouth Africa inenkinga enkulu kakhulu kwezasemsebenzini, ifisa ukuthi ikhasha abantu bayo, abantwana balapha eSouth Africa isuse abangaphandle abayibona bathatha umsebenzi abemningi. Ngakho kusho ukuthi leso statement kuzosho ukuthi sebe singasasho lutho uma kunganikezwa abantu ama visa ukudluliseka ngewave.
Khona kunzima okunganani kumbe kulula yini ukuthi umuntu enelise ukwathola ama visa la?
Yebo, empeleni ukuqalisa nje kunyanga ledluleyo abantu baqalile ukwathola ama waiver. Siyazi ukuthi ngonyaka ophelileyo babeqale ukuthola imiphumela eyayibakhomba ukuthi hayi abaphumelelanga abaningi ukuthi bawathole, kodwa yabuye yahoxiswa leyo mphumela kwathi hayi laba kade sebetholile. Yonke le mphumela kade sebeyinikezwe iyahoxiswa. Kuthe lonyaka baqala ukunikezwa leyo mphumela ukuthi hayi le mphumela iphumelele, bayawanikeza lama wave ukuthi kabaqhubeke ba apply. Sibona ingathi lokhu yikupolitika nje kuphela, ngoba siyazi ukuthi empeleni sokuyikwenzela ukuthi ngoba kune case eza eyinkantolo, icalize eyinkantolo elikanqonqosho wangasekhaya elibhekane nokuthi kanti kungenxa yani wahoxiswa ama ZTP. Kuyindlela nje ukuthi inkantolo ngo-April kwenyanga esiqala kuyo mayifika ukuthi webuka abantu abafaka izicelo zama waiver sabanikeza, so bonke abantu kabalandele lokho okukhulunywa ngqonqoshi ukwenzela ukuthi icala libukeke sengathi alinamsebenzi. Ngemva kwalokho bese beyawancishwa ngoba ungayitholi iwaiver akusho ukuthi uzothola ivisa, ngoba ivisa sungabuye incishwe, kanti usudlalisa imali u-applyela iwaiver and wadlalisa imali njalo u-applyela ivisa. Akululane nakancane ukuyithola le visa lena, ngoba masibheke umthetho kuyinhloso nenjongo kahulumeni nongqongqoshe waza ngasekhaya ukuthi abantu abaningi ababuya ngaphandle bangatholi kulula ukungena kwele South Africa. Namhlanje kufakwe umthetho othi nabakade benamaphemithi kumbe befake izicelo zamaphemithi awesikhathi eside bengakatholi imiphumela, kutsho ukuthi bavunyelwe ukuthi baqhubeke bahlala kuze kuyofika u-31 December 2023. Bese kubona sobala ukuthi kuyindlela nje yohulumeni eyokuthi ajabhise abantu inhliziyo labo abafuna ababeke izicelo zokuba ngabahlali balayikhaya baze bazihambele bodwa engazange aze yena aphendule, ngoba esazi ukuthi abakwazi ukuhlala abantu bengasebenzi lokubelindele imiphumela njalo bengakwazi ukuvakasha baye kwamanye amazwe ngoba bengenayo indlela yokuhamba ngoba phela bengenawo amavisa kuma-passport asemazweni abo.
Alo ke ngumnumzana Vusumuzisi Banda igqwetha njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo lezalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa at Africa Diaspora Forum. Inhlanganiso ye United States Agency for International Development kumbe USAID ikhiphe umbiko kunkundla yebulenjini Twitter izolo ukubana isiphe usizo lokudla ezigabeni ezijiyeneyo eziyisitshiyagalombili eZimbabwe osoluncede inani labantu abangamakhulu ayisikhombisa amakhulu ayinkulungwane eziyisikhombisa i-700,000. Lolu sizo olubizela phose izigidi ezingamachumi amane amadola $36.7 million baluphe kusukela kunyanga kaLwezi yomnyaka odluleyo kufika kumbimbitho lonyaka. USAID ithe ikubona kufanele ukusiza abantu ngoba akumelanga ukuthi abantu balale ngendlala. Ugeina Kumede Saidi weStudio 7 uxoxe lo nkosazana Precious Mzamo Ndlovu olilunga lebandla le-CCC othi bayazibongela inhlelo ezinje.
Ukuthi nje kulezi imininingo amathize kumele bavumelane layo kumbe bathini bathini ukwenzela ukuthi baqhubeke besebenzisana lezi zalwane zeZimbabwe. So thina njengezizalwane nje especially ezivela ngapha emkhomeni owomileyo emathebeleleni ngapha suke sile sifiso sokuthi ngayinhlangano lezi especially lezi ze-food relief ziyaqhubeka sibili ngoba i-drought ingani bakhona, izulu libuyile yebo kodwa kwezindawo liphuzile sokuthile. Siyabona ukuthi ama-patterns ukutholakala kwezivuno asesiya etintsha ngendaba zenezo zabo climate change and stuff engithemba ukuthi abantu abaningi basala ukudinga usizo lwama organizations le. Ngesifiso sami bengifisa ukuthi ngawo uhulumende uyayeke ethusa mbijana ukwenzela ukuthi inhlanganiso lezi zikwanise ukuqhubeka zisebenza.
Nxa kuyukuthi uhulumende uzamisa lezi nhlanganiso ubona kungaphambanisa njani abantu, njengokutsho kwakho ukuthi kwesinye isikhathi kuyabe kuwomile sibile emasimini abantu bengatholi lutho.
Njengoba sesengithile ekuqaleni ukuthi abantu abaningi besebephila ngazo inhlanganiso lezi, ilizwe leZimbabwe liwomile kakhulu kwezomnotho, abantu abaningi abasebenzi, abantu abaningi bakuwomile emasimini, abanye njalo ngabantwana abahlala kuma-childhood families abayehlule ukuthi bathole ukudla kumbe bathole nje umuntu wokubancedisa besebephila ngazo nalezo inhlanganiso. Ngoba ngokunanzelelwa kwami lapha ebulili mamazifika, i-criteria abakhetha ngayo bakhetha abafelokazi, bakhetha abantu abadala abangasakwanisi ukusebenza, bakhetha abama-childhood families, bakhethe the most vulnerable families emphakathini ababa ne-first preference yokutholeni izinto lezo. So bengamiswa laba bantu kungaba nzima kakhulu emizini eminingi. Isimanga sami ukuthi uhulumende ujahele ukuthini kuthiwa bakhuluma kubi ngohulumende kumbe njani, kodwa siyananzelela ukuthi endaweni eziningi ibaba abasebenzisayo futhi ngoba ba-politicize indaba yokuphiwa kwabantu ukudla khona lokhu. So siyabe sesingasakwazi ukuthi uhulumende lo sekufuna abantu belambelambe sibili bonke bafe ngoba sabavumela ukusebenza kufika yibo abacontrola inhlelo lezi kutholakala ukuthi abasupport ama-opposition bengasaphiwa, kuphiwe laba abasupporta ibandla elibuzayo. So siyamangala njalo ukuthi naso kubuya kuvalwe futhi, kutho ukuthi ihulumende le ifuna abantu befikile, ayilazelo ihulumende le yezamphiwa.
Kubikwa elemelika likhiphe kunkundla ye-Twitter ukubana liphe usizo olufika phose amamiliyoni angu-40 lancedisa uZulu weZimbabwe kuma-district angu-8 kulumnyaka ophelileyo kusukela ku-22 kusiya ku-March 23. Kulo sizo yini elilutholayo oluvela kuhulumende weZimbabwe?
Uyazi ukuthi kubuhlungu kangakanani ukubona elinye ilizwe kwenye indawo likhathazeka ngezizalwane zeZimbabwe ukuze likhiphe izigidi zemali ezingako ngapha uhulumende wabantu engazihluphi ngitsho ukuthi ancedise abantu. It's unfortunate ukuthi thina ebulili makathesi ngale echiwoyo i-America ye-2022 siza ku-23 le ekhona kathesi ezigaba ezingu-8 ezikhulunywa ngazo, hhayi thina sikho phakathi lapho. Ngakho usizo lwangikhona selitholi, kukhanya bebethatha 1 district to province. So lapha ebile nhlanhla yokuthola ngapha eMathebeleland South kube yimango. So thina njengobulilima hhayi asitholi lutho, kodwa siyake sithole kwezinye iy'nhlelo abasinceda ngazo.
Alo ke ngunkosazana Precious Nomzamo Ndlovu, ilunga lebandla le-CCC obexoxa loGaina Gumede Saidi we-Studio 7 esebulilima. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com liludaba lokuthi kulomntwana wesikolo seHarare eGlenview ogwazwe ngomunye wakhe ngembodlela entanyeni wafa. Abafana laba abaleminyaka yokuzalwa elithumi lasikhombisa i-17 babikwa bebesilwa obhubhileyo enguye obehlukuluza lo omgwazileyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ibandla leZanu PF liza kuba lomhlangano wedale elimqoka elePolitbureau lamhlanje lihlaziya impumela yokhetho lwebandla ama-primaries ayenziwe ngempelasonto. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7. Wabingelela uNcedisi Ndlovu ngikwele South Africa, kodwa ngivuma eZimbabwe immigrants. Ngizizwa ngibadabela kakhulu izala zeZimbabwe ezihlala eZimbabwe ngendlela ezingaphansi kwengcindezi ngakhona. And uhulumende nguye ozincindezelayo, akaliboni icala. Bengimamele kwamanje kukhulunywa ukuthi kuthiwa uCharamba ubeduzelwe ngokuthi uzobavalela ejele. Mina into engizibuza yona ukuthi baqhuba kuba unjalo bavotela beyivotela leyo zana kodwa bewazi ukuthi siyahle kunyeva thina singabantu ikakhulu abantu bakithi emathepelendi nasemidlias angazi ukuthi abantu bakithi bazoze bevuleni namehlo bebone nje ukuthi lento abayenzayo iyaphi ngoba abantu basempumalanga lokho esingaphansi kwencindezelo kodwa kuthiwa yini
Studio 7, Studio 7, Kulmana Nicholas Moyov, Kulmani Lai, Johannesburg. It means I want to get him as a Cinderella. I guess if Vulena Macanda, man, is traveling the same gentleman, Domanin on Doman. Send a local civil woman to social and Jaros is traveling a lemfa. Uncomo, what to say, like a house, Uncomo, Margaret Dech, I'm jail with a case. Tell her who to snigger the 20 years of my farmers, but Pumel and Nanagan snigger the 20 years, Uncomo Wala. Umgabe esayithini batshela umgabe wavuma bamnikeza ilizwe manje sibhizi ngapha futhi sesidivided amanye amandebele aku-MRP amanye amandebele aku-CCC amanye amandebele aku-ZANU PF amanye amandebele asakhuluma ngezizathu ayikho into ezoba khona vele ezothi amandebele sibonise ukuya phambili waye singathi thina singamandebele i-MRP ikhulumisane ne-CCC ukuthi okay asithatheni amavoti wethu sininikele sibe ne-agreement ukuthi CCC sizokuvotela ku-national sicela nawe ngapha usinikeze imathebeleleni before kuyiwa kuma-elections sazi ukuthi siya masifika kuma-elections into yethu ihlangene imathebeleleni lizoyithola and then i-national nivotele i-CCC uThabiso then yazi ukuthi i-president leyo engenile nine-agreement naye ukuthi okay ngapha emandebeleni sizithethina uzosinikeza imathebeleleni even though wena uzoba overall president at least leyo nto iyabonisa ukuthi at least niya somewhere mani lokhu nidosisana kanjani be-CCC badiye amandebela aku-MRP awanangqondo ngapha umandebela ku-MRP bathi baku-CCC amandebela ku-CCC awanangqondo niyabona ukuthi yonke le nto iyihlekisa niyasinisihlekisa nini amandebela baba
njani Studio 7 lingani basakazi nabalaleli bonke siyalibonga ngemsakazweni wenu izidaba esethuyeka zona zezimbabwe samaliswe indaba le Aljazeera leyi kunzima abantu bakisho walulele libele yakubona ukuthi ZANU PF kudlala ngabantu njani tshontsha igoldi tshontsha kwasani bagqibe ezikhwameni zabo mnangaka nabafazi babona abantu ababo hayi kodwa kuzabaphelela kusisuza ngako kuzabaphelela mpela asethemba ukuthi abantu lonyaka bazavota ngendlela eqondileyo bekhiphe umbuso ongcolileyo umbuso wamasela uphume out ufake umbuso okhululekileyo othandwa ngabantu ongatshontshela uzulu olethela uzulu izidingo eziqondileyo hayi lo mbuso wamasela we-ZANU PF lo ZANU PF ayizimiselanga ukubusa abantu ngokuqobuqobo izimisele ukutshontsha ukuzinothisa nje bona ayisiyo into eyalelwa abantu bakithi le abantu bezipha le ayisiyo nitshela kancane lento esiya
kustudio 7 linjani lonke linjani lonke asiyabezwa abantu bezimbabwe bonke bakhala ngokuhuquluzwa komnotho kodwa bekhala kunjalo kodwa begijima besiyavotela umuntu otshontshayo elizweni ongumuntu otshontshayo elizweni abakwathi fike betshintshe bebona omunye ukuthi yena uyenza njani mina vele ngangcono vele ngingavoti ngokuthi yona isithi uyavota uvotele into ongayaziyo abantu bangikhola bengatshintshi ngaze kuthiwe njani bagijima besiyavotela umuntu oyi-one mthokozi umuntu oyehlulekayo
mbingelele kustudio 7 mbingelele abantu bakomthakazi bonke laba esishoneni masilabo khona hayi mina nje into engayitholi kahle ile umuntu othiwa ngwe-EF F A waze wasinyanyisa umuntu wakithi ngendlela akhuluma ngayo nje kuthiwa i-EF nalo i-EF Zimbabwe lo muntu uyazange ukhulumisa indebele bhatilishona uyaze uyanyanyisa njani angazi te ngakhitshwa njani khona kude akhulumise ngoba umuntu azikhulumayo zonke nje vele akukhanye ukuthi iqembe liyiqembu ungani kumbelaye ngomunye obabona abantu abahlukumeza abantu hayi uyasinyanyisa lo muntu la lo baba lo ebheshwe likazulu lo uhlale ekhuluma ngamaye amaqembu kuphela kala into angasitshela yona njengathi ngcono uhlale echothoza amaye amaqembu nje kuphela kususu izinto ezinjalo azifuneki makunje so la ophaka kufunakala abantu befundisa abantu ukubambana kuvote nokuthi kufundisa abantu ukuthi labana abadlunganga labana abalungile labana abalunganga no la ngamaqembu afuna ukuhlanganiswa kuvote kuphela kungabi lo muntu esolo omunye umuntu amen
lithola njani basakaza abahleki Studio 7 lapha ngithemphawule lapha kodade wethu lo okhuluma ngo-president we-EFF lo mfundisi ubatunga ufundisi engekhonisimanda lo ngomdibalo we-EFF hhayi dade wethu siyabonga yazi ngendlela uyibeka ngakhona cabanga ukuthi banalela Studio 7 bayazivela ya bayazivela ngoba la abantu bazwakala ukuthi ngaba-ejenti ezanu bakhulumela izanu ngabe nje badibhaje egcekeni besitshele ukuthi basapotise zami ayikho nje indaba ukuthi lokho abantu bebhizi bekudonana lo Chabisa uChabisa akazake ibuse eZimbabwe uChabisa akatshontshi igolide eselikuthengisa kobodubhayi please cela ukuthi lizame ukuthi lisihlole ibikhikrisi siyayivotela vele ekudalo yakhe ya umfaka uyagila liyalithanda noma kalithanda ujahasi yamfaka
sibonga ku-Studio 7 ndinjani lonke ma-Studio 7 kubo bonke abasemsakazweni yabonga siyabonga kakhulu sithi silibingelele kakhulu phakathi komphakathi yatsho lathi amazwi sengathi baba singazwakala kwebo-Studio 7 da kati kanti vele kathi vele elizweni abantu baphathwa njani kahle kahle mina yenze izibuzo ukuthi kati amasosha kuhle kuhle lamapholisa kunye konke leziphathamandla zangikhona eziphathele indaba yokugcina ilizwe leZimbabwe zoba kuthiwa ilizwe lokuthula kambe njengoba isosha kungalasosha elihamba yemota imota nje isosha lelihamba yemota amapholisa ahamba yemota akula mina ngakhanyela ngikhuluma ngilapha e-South Africa amapholisa ase-South Africa lapha azake mbona ipholisa e-South Africa zihamba nyawo kahamba imota yomsebenzi ihamba nyawo bama imota lezi ezilayitha amalayitha amhlophe lezi ezingane amakhanda angikhona ngani zinyuka kathi laphana imbangela yini njengoba sozokwavela egcikeni ukuthi upresidenti nguyothengisa igolide kati ulithengisa njani igolide thiwa abantu abehawula yena sidla yedwa kati umnangogwa kuthi kuhle 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 ingqondo zakhe ziyasebenza kuhle 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 sibili alike lisiphakamisele i-audio lesisizwe kahle kahle sibili angazi ukuthi abalaleli bangayizwa kahle bangayiphakamisa kanjani ukuthi bezwe sile ukuthi kati okuyenziwa sibili phakathi kwelizwe kurayithi kuhle kuhle kuyasiphilisa kuhle umuntu aphile sibili phakathi komphakathi
Alawoke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp okunombolo ezithi +1 202 465 0318
Zalezela manga phakathi komnyaka
Dlala ntete ingoma kaSikhosana isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani lesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo lamhlanje ziyawa emsakazweni we Al Jazeera asazi ke ukuthi kuyozalwa nkomoni. AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bayaphithizela bedinga incwadi zokwengezelela isikhathi sokuhlala ngusemthethweni ama-permits azo engaphela umsebenzi ngonhlangula. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo-half past 7.